tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlangula 2019 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uqhamuka udlakela ekaDoma lapho kwenziwa khona ukhetho. Uzulu uthi uxotshwa kwamalunga ezisa board akusize kulungise uhlupho lokuselakala komlilo kagetsi.
Uhulumende okhona uvele uyiproblem yena ngokwakhe. So ukuthona ixotha abanye yena la emele ihambi. Akusize kuncedi ngoba uzalithola sezinye izigane ezifana nazonezi azixothileyo.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bakhuthazwa ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
Let us ensure that we register with the Reserve Bank so that the remittances of the dividend come to appreciation and everything else follows.
Okuqakathekileyo yikuthi kulandelwe imithetho ukuze abantu benelise ukukhipha imali yabo kubhizimusi.
Sebehluphile ontikolotsha eGonda North esitabeleni seMathebeleni nje iNorth South.
Problem ekhona esinikwe yikuthi amanesi abike ukuthi bathi bangajumeka bathi bayaphaphama ke ekuseni bavuke sebengabantu abangani kade belelela besilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Lingakhuthwala uhlelo liphuma lendaba lithone nendaba kanye eziphathelane nabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubikwa ukuthi kuqhamuke udlakela namhla ekaDoma ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwe-by-election ku-Ward 2 ekaDoma Central. Abalandeli bebandla le-MTC babikwa ukuthi bahlaselwe ngabalandeli be-ZANU-PF kwezinye indawo obekusenziwa khona ukhetho. Kasinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo be-Zimbabwe Electoral Commission kanye labancintisa kukhetho lolu. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukubotshwa kukaNumzana Michael Gore, womanyana we-MTC Alliance, wakhethwa nyaka inye, wavalelwa ejele. Kuthiwa wakhuthaza udlakela lonyaka, abantu betshengisela emigwaqweni. Abantu abaningi bathi ukuxotshwa kwamalunga e-board ye-Zimbabwe Electricity Supply Authority akusize kulungise ukuhlupha lokuswelakala komlilo kagetsi. Uhulumende we-Zimbabwe uxotshe amalunga wonke e-board le esithi kabenzi kahle. Amalunga la alesikhatshana ekhethwe nguhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu kanye leziphathamandla zezesa. Kodwa ke abantu abanjengomnumzana Delani Moyo bathi awuncedi lokhu ngoba kawusatholakali umlilo kagetsi eGweru lezinye indawo eZimbabwe.
Ngise-14 lapha okwenzakalayo ukuthi akwazi ukuhlala 2 days engekho sebuya sihamba futhi 2 days sebuya elokhu esenza njalo.
Liyabe lisenzani ngesikhathi amagetsi engekho khona?
Abantu vele ababethwele nzima, abanye bayabhuda, amagasi ankhona asedula, so abantu omunye yabedinga uzinkuni layo pho uncengisa.
Singathi-ke sizwe kuthiwa-ke ibhodi yezesa ixothiwe nguhulumende, ubona ngazani lokhu kuzakwenza ukuthi amagetsi abe khona yini?
Lokhu ngibona ngani ukuchitha isikhathi kuphela, kunalokho ezizahamba.
Kutsho ngani baba?
Into ikhona lapha ukuthi ngabe kuyavuma wonke umuntu vele okhona lapha akula into azayenza lutho.
Ye, cha sibili ngizwa ukuthi uthini khonapha.
Yeah. So into ekhona vele ukuthi ngaba abantu baba bayahlala phansi bebambane kube lamanye sebesenza ama-ministries abo bebambene kungaba ngcono.
Utshoni khonapha ba?
Ngishouthi i-way forward vele ukuthi ube le uhulumende obambeneyo.
Kumele kubambane obani labo bani? Khuluma sibili baba moya.
Nje amaphathi wonke lawa hayi kumele kuthezi kumele behlangane.
Babe sebebumba uhulumende womanyano yikho kutshoyo?
Yikho engikubonayo mina ongahambisi.
Umnumzana Delani Moyo isakhamuzi seMkhoba 14 eGweru. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lesakhamuzi sePlumtree umnumzana Try Mompofu.
Okwenzakalayo mina ngihlala ePlumtree lokufuna eGroni okwenzakala ngamagesi ukuthi
amagetsi angikona ake hamba nje mchokosho ngikhuluma nje kusukela kuizolo la uthane ahambe ukuthi ake busuku akwaze kwaba sekuseni lokungekho kwasa izolo elokungekho aziyakwebhayi namhlanje kuseni kwenzakulayo balokusenda amameseji abo bethi ntikhona bayenza i-load shedding but okwenzakalayo sinanzelela ukuthi ajiya wothi amagetsi lalakhiyasibhata imali zikwanile so sokuphileka nzima kakhulu ngoba akusasebenziseka amagetsi abantu sebesebenzisa izitofu zegasi emathawuni amaningi.
Singathi-ke nxa sikhangeleke sizwe kuthiwa-ke ibhodi yezesa isixotshiwe ubona konoko kuzanceda yini?
Hayi akuzoze kuncede kusebhekeni because ikokwenzakalayo into le iproblem enkulu ikuhulumende-ke vekhi uhulumende okhona uvele uyiproblem yena ngokwakhe so kutshona iqotha abanye yena la emele ehambe akusoze kuncede ngoba uzayifika kwezinye izigalo ezifana nazenezo azixotshileyo iproblem iqhubekeke phambili injalo plus uhulumende nguye oyehlulekayo ayisiko ukuthi uzaxotha xothe but yena nguyohlulekayo nguye omele ehambe.
UMnumzana Tlaimo Mpofu isakamuzi sePlumtree sixoxela ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uhulumende ukhuthaza abadabuka kweZimbabwe abahlala elizweni leBotswana ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. UMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
Lokhu kwethulwe ngabaphathi ntambo bakahulumende weZimbabwe emhlanganweni owenzelwe eHabron lamuhla obuqoqwe ngumeli wakwele Zimbabwe kwele Botswana. Abaphathi ntambo bengatsha ezikahulumende ezitsheneyo bakhulume ngenhlelo esikhona ekhaya ezilenhloso yokukhanga abaphandle kwelizwe ukuthi bazovula amabhizimusi. Osebenza ebhanga leReserve Bank of Zimbabwe, unkosikazi Chitauro Tembo, uthi abangaphandle kwelizwe kumele bekhululeke nxa befisa ukuvula amabhizimusi ekhaya.
This thing is coming through. Let us ensure that we legislate with the Reserve Bank so that the remittance of the dividend, capital appreciation and everything else follows.
Okuqakathekileyo yikuthi kulandelwe imithetho ukuze abantu benelise ukukhipha imali yabo kubhizimusi.
Unkosikazi Tembo uthi abantu akumelanga besabe ukuvula amabhizimusi ngoba bezayinelisa ukukhipha imali yabo phandle abayithola iyinzuzo.
What I want to point out is that when it comes to our trade, the trade in Zimbabwe and Botswana,
engifisa ukulitshela khona ukuthi ezokuthenga lokuthengiselana phakathi kweBotswana leZimbabwe akumanga kahle.
Abantu abaningi batshengise ukungathembi uhulumende besithi abalaqiniso lokuthi bangayithola yini imali yabo uma bengavula amabhizimusi ekhaya. UMnumzana Similo Nkala oyinhlanganiso yeZimTrade uthi bakhuthaza njalo abadabuka kweZimbabwe ukuba bathengise impahla elungiswa ekhaya emazweni atshiyeneyo afana leBotswana.
Nxa ngikhangele mbona engani kuzavuleka into eziningi kakhulu. Njengabantu abangomama mbona engani lezi nsuku iningi labantu abangomama babonakala kakhulu endabeni zamabhizinisi. So mbona engani ikuvuleka kweminyango eminingi kakhulu.
UNkosazana Soneni Dube obengenelela umhlangano uthi umhlangano wenzelwe eHabron ubapha ithemba bengomama ukuthi labo benze ezamabhizimusi.
There we gathered kuma presentations sibona ukuthi nxa if you want to invest in Zimbabwe you have to follow ama routes according to what you want to invest in and nxa ufuna ukuinvesta imali yakho imele i-reflect a source of funds in order that you get the money back.
Okade emele inhlanganiso yamasiko esintu esibanye Cultural Society, unkosazana Rita Hatebe uthi bafunde okuningi ngamathuba akhona ekhaya okuzabanika ulwazi oluqakathekileyo uma befisa ukusungula amabhizimusi. Umsekeli kameli weZimbabwe eBotswana unkosikazi Margaret Ruparenganda uthi uqakathekile ukuthi kwaziwe inani labadabuka eZimbabwe abahlala kweBotswana ukuze baphathiswe ngendlela eqondileyo yiofisi yomeli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Siyabonga kakhulu ke Mfokadube khona ngapho ke kweleBotswana. Ngolunye udaba umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation uMnumzana Mthulisi Mtutuzi Ncube Hanana uthi usabalekile kule Zimbabwe kulandela ukwethuselwa kwakhe ngamapolisa ensitha. Uthi bamethesa icala lokuthi wethula umbiko wokuvalelisa uMoyi uDumiso Dabengwa owawuthuka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa leziphathamandla zikahulumende. Ake sizwe ukuthi uthini uNcube Hanana.
Into eyenzakala lapha ukuthi sithe siqeda kubeka ubaba uDabengwa ngesonto lango umvulo lwesifilo lwesithathu bekule mota esingazijayelanga ngkhaya ebezifika zipake phambi kwegedi ziphonguma abantu bakhona nxa sikhuluma labo bangene emoteni bahambe. So wasethusa ngomume esikwela izweni sijala ukuthi abantu kwenza njalo kuvama ukuthi ngabantu be-intelligence. So lathi sithe sesibona kunjalo sazama ukuthi sichwayisise ukuthi ungawahamba njani. Kodwa into eqakathekileyo ngenxa yokuthi sibone lokho kuqhubeka kuphikelela, sibone kungcono ukuthi ngiqale ngiyemphumela izweni ngoba into eqakathekileyo khathi siyimpilo yami. Kunanzelele ukuthi ngiphephile, nxa sengiphephile sesingachwayisisa. Kodwa ngihungahunge esilizwayo kuthiwa ngabantu bakahulumende, abanye bathi military intelligence, abanye bathi state security. Kukhanya indlela engakhuluma ngayo esililweni sikababa uDabengwa, abanye akubaphathanga kuhle bebefisa ukuthi nga ngiyaphenduka ngikuzwe ukuthi ngangisithini ngijongene. Bathi mina ngangiguquzela ukuthi abantu bavukele uhulumende, ngesilunga bathi ku-insight abantu. So ukuze lami into yangikhona ingangikhathazi, ngiyichwayisise ngiphephile, ngibone kungcono ukuthi ngike ngibe segoli ntshayo ngumoya sikucabange kuhle. Lamaloya ekhaya asale echwayisise ukuthi kungabe kuyini, athintane futhi axhumane lohulumende.
Umnumzana Mthulisi Mduduzi Ncube Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, bekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fowembula,
lamlela ndwandwe.
Omongikazi sebebalekile ekilinika yesilikwe esabelweni seMathabeleni South besithi bahlukuluzwa yimikhobo osokudale ukuthi izakhamizi zibhekane lodubo lokufinyelela ezempilakahle. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Omongikazi besiliko kubikwa sebelesikhathi behlukuluzwa imikhobo le osekudala ukuthi labo baphume baphele kulikliniki. Kumaviki amabili adlulileyo, inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi zesiliko eGwanda North esabelweni seMathabeleni South zabiza abezinkonzo ukuthi bezekhipha limkhobo, kodwa kubikwa kukhona wabalekayo. Njalo kusukela lelo langa omongi kubekwa bengasabuquthi ubuthongo osekudala ukuthi basuke bayehlala edolobheni leGwanda. Siyixoxele ukhansila kwa-2 esilikwe unkosikazi Zwelibanzi Mpofu osilandisele ngesisusa salolu daba.
Iproblemu ekhona esilikwe yikuthi amanesi abike ukuthi bale hlupho lokuthi kabalali kulo msindo owenzakalayo phezu kwamazengi lokuhwayahwaya okwenzakalayo emawindini. Uthi kungenzakala into enjengayileyo kuyabe kuphakathi kobusuku, kungenzakala into enjengayenaleyo bese kufika ithunzi. Bafika ithunzi lakhona babanjwe yibuthongo bajumeke. Bathi bangajumeka bathi bayaphaphama ke ekuseni bavuke sebengabantu abangani kade belelela besilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Ngemva kokuzwa lokhu ukhansila uthi watshela osobhuku bavumelana ukuthi ucelwa bezinkonzo ukuthi bezothandaza bexotshela imimoya okudala ukuthi kwenziwe umlindelo ngabezinkonzo. Njalo omunye wabomongikazi watholakalele noka
cela baprofithi endaweni eziningi-ningi nje abaziwayo ukuthi hayi bangakwanisa ukuthi bathandaze baxotshe imimoya le. Kuthe mhla ka-24 May ililanga okwayenziwa khona umlindelo esilikwe ekliniki, kwalala-ke kuthandazwa khona ngale ekliniki. Kuthe kuthandaziwe wathi sokuza kusa, ngezwa kuthiwa kuthandaziwe kwagcina kukhitshwe inyoka komunye unesi. Njalo bona ababomoya bakhuluma kuhle kuhle betshela izakhamizi ezazikhona labanye abomoya ukuthi linyoka ekhitshwe lapha kasiyo yakhe. Kwakhulunywa kwathiwa inyoka le ngiyesakhamuzi esingaphandle esiletha izinto zizokuba lapha ekliniki.
Ukhansila ugcizelele wathi laloba inyoka yakhitshwa udubo lwemkhobo luqhubekela phambili Okudala ukuthi omongi labo bacele ezinyaweni. Omongi bethekelela kuliklinika ngolwesithathu kuphela. Njalo uMampofu uthi bedluleka kwelapha zonke izigulane ngalelo langa ngoba ziyabe ziziningi. Induna ematshetsheni uMbiko Masuku ikhangelo lokuthi yehlangana lezakhamizi zesiliko ngomvulo ekuseni ukuze kuboniswane ngalokho sokumele kwenziwe ukuze ikliniki isebenze njengenjayelo. Ekuqaleni kwalonyaka izakhamizi elumene zaqotha omunye umbalisikazi zimethesa umlando wokufundisa abantwana ubuthakathi ngemva kokuba kubizwe abaprofethi. Umnumzana Thande Kuzindimkandla ingcwethu kwezamasiko njalo ngumfundisi kubandla le-Methodist uthi indaba ezifana lalezi ziyizindaba phenduli njalo izakhamizi akumelanga zikhombane ngeminwe.
Udubo nje ukuthi kwesinye isikhathi ziyazigcine khutha ongwele ngoba nendlela zokumbamba kwesisikhathi zisuka zingenele la zingenelwe ingxabano lezondano ephakathi kwabantu. Kodwa nxa kukhona phela laba bathi balamandla okukukhupha, indaba bengakukhuphi bakuthise bengaxabanisanga abantu benze lokhu okuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono. Kubuhlungu ukuthi ikliniki yesiliwe izavaliswa ikhona lokhu, iyavaliswa izinto zona lezo ezingalethi ingqubela phambili ebantwini.
Kusenza lokho olunodaba ozulu ezansi emandebeleni sebhekane lodubo lokuthilela kwamanzi kulandela ukunganiki kuhle kwezulu nakenye. Umnumzana Edgar Ncube isakamuzi esimbuke eGwanda South uthi basengozini embi.
Inyanga yona lisiyaphela, hayi sabe sesilohlupho olukhulu kakhulu lwamanzi ngoba ekuseni of course ezikotsho ayaphuma kuhle but ntambama kususiza ukuthi asephuma ukuthi asesilela. Imbuzi zinathe ezikotsho, abantu banathe ezikotsho, ngamadonki ezikotsho, zinkomo ezikotsho because emadamu lokhe kwadilika kwadubuka amadamu akula nyathelo eselithethe. So hayi kule nkinga enkulu kakhulu yamanzi kusazoba lohlupho olukhulu.
Umnumzana Norman Stoll owesiteze eGwanda North uthi labo babhekane lodubo lokusilela kwamanzi.
Indawo esikiyo kayilamanzi. Silemifula esivele sinatha kiyo. Lonyaka ngokuswelakala kwezulu imifula le kayilamanzi, yomile. Sike sikhalazo ukuthi uhulumende asimbele imigodi esizanatha kiyo ezakuba lamanzi ahlanzekileyo njalo azakuba seduze kwabantu bonke, izakhamizi zonke.
Odubo lokusilela kwamanzi alukho emaphandleni kuphela. Umasipala wedolobho leGwanda laye usexwayise izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ngoba semalutshwane edamu osewudala uthuzulu ehlalengela amanzi esikhathini esiningi. Abezempilakahle bathi besabela ukuqhamuka kwemikhuhlane esihudo sekholera nxa amanzi engaqhubekela phambili silela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ye, okwamanje sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Lingale tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebheju likaZulu. Sihlaziya ukuthi kanti vele ongakhokhela uZulu wesigaba semandebeleni ngubani? Wena ubona njani usekelo angani uyaluthola ubulelani lobhengula Khumalo?
Mabe ngikhanyele okwenzakele ngolwesihlanu eWhite City la ngomgqibelo kukhanye abantu benjani bemthakazelela lezi ezinye ngibona ngazathi osokuzazikhipha ebantwini yikuthi ungakhangela ubaba uPizethi usuke wangabi kakhulu udibane lezinduna khona kuthanda mbona ngazathi kusuke kwamlimaza then ubaba uRafayeli ngibona ngazathi khona kuthanda udube ngekho ekhaya so kwacina kunika lowu ithuba ngoba njengoba ungakhumbula ngalwana umnyaka uRafael ube yedwa eSpigini lwana eseGoli so mbona ngazathi ithuba lona lelenzwa ke leyo phakathi kwe ngesililo sikababudakeni simnike iaphayendi over abanye endabantu babudabulele kona ukuthi ngemva kokuthona kwaba udabengwa wasuka eGoli wabuya wazohlanganisa amehlo lesizwe abantu bona ngathi kwaba kudabulele kakhulu.
Ye simbonile ebukela umdlalo wenguqu owe Highlanders ubona ungani lokhu ngokunye na akuzenza ukuthi abantu bamamukele.
Ye kakhulu ngoba nti yabona ma vele uma sokuyikuthi kuyancintiswana sokudingakala izinto ezizakusondeza ebantwini ende kakhulu ukuthi usondele ebantwini kakhulu abesindebeleni ongazisondeza ku-Highlanders kakhulu ususe kanjani wathola i-attention yabo.
Ye manje singathini nxa sikhangela ukuba nguye kwakhe uBulelani abanye bathi ungani asomuntu ongahlalisana labantu bemandebeleni ngoba ngumuntu okhulele eSouth Africa njalo lokuziphatha kwakhe ukugqoka amasudu egela njengabafana balezinsuku ngokunye okungani kuyamsusa isithunzi kutsho abanye abantu wena ukubona njani
lokho. Mina kangikuboni njengento eluhlupho makuyukuthi nguye ofuzelwe yinkosi anti inkosi yakhiwa kuzaba labantu abazamakha. Ngiyathemba kuviki yona leyo ndlela engikhangele ekuqaleni kwakhe ubuya lapha wayengafakanga umqhele kani imbone fake umkhwele inkosi iyatshintsha ibe yilokhu abantu bayo abakufunayo so makuyikuthi nguye njalo la ezimisele ukuphatha isizwe kuzafuzele kwazi ukuthi isizwe sakhe sikhangeleleni.
Ye siyabona ukubana yena uBulelani lo Bhengula Khumalo ube ngumuntu obesekhanya ehamba eceleni kwenduna uNdiweni laba bobabili abantu bathi hayi bakhanya bengakhokhela sibili isizwe sikaMthwakazi ubona njani wena khona?
Ungakhangela yena okaNdiweni abantu ngokuthi uyama ejamekane laso lesihlwane esingabancindezeli ethi hayi lokhu thina endaweni yakithi asikufuni kumenze wathola usekelo kakhulu ebantwini bemandebeleni abantu impilo yabo yonke abahlezi bengajabuli ngendlela abaphethe ngayo so ngaleso sizathu kumenza laye ebantwini bemjabulele.
Manje pho njengoba uNdiweni yena epho ngokuba yinduna nje kuphela isigaba sakhe ubona ungani ngoluphi uncedo kumbe sithi ubukhokheli uZulu wesigaba semandebeleni angabukhangelela kuye?
Mbona ngazathi uZulu emandebeleni vele ukhangelele enkokhelini ukuthi ngabe zonke izinduna zemandebeleni zingabe zingayenzi istyle esifanana nesikaNdiweni but zonke zibe kwazi ukuthi ma kulento ezingasuthiseki ngayo zimtshele ebusweni uhulumeni ukuthi lokhu lalokhu thina ezigabeni zethu basisuthiseki ngakho.
Lo ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eyebheju likaZulu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje ake sizwe eziphathelene labasifazana selo sithandekile mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya ukuthi inhlanganiso le isiza ngani abesifazana. Uqala ngokuchasisa ngohlelo lokufuya imbuzi.
Angizilo lwenyaka linani akulajani. Very soon imbuzi leziyana zizakuba affected zingafa sibili zonke ngoba omama balandlela ukuthi bathenge stokfeed siyadura futhi vele kasikho njalo nxa kuthukaza sikuthenge ngxa bangasikuthenga kobulawayo vele kubomama kuhle kube impossible and nomama esasifanike imbuzi vele ngomama abasilelayo abangeke banelisa ukuthengela abantwana ukudla bayithengela le mbuzi. Sibona ngani i-project zethu zizakuba very much affected njalo lanxa bezama ukuthengisa abantu abalamali one yokuthi bathenge. Two, akula mntu ofuna ukuthenga isifuyo ngoba bazasinikani, besaba bonke abantu. Khonokho abalakho vele bafisa ukuthi ngaba kuphungula amadamu azangangena amanzi. Kodwa-ke inkulu injalo, akulandlela yokuthi kulama-subsidies ukuthi abantu baza-subsidizewa ngokudla engayimbuzi zabo lasebe zizangena khonapho. Kuwondoda zibonele. So abantu abaningi sili bale challenge emangalisayo. Umkhono ubahlasele, akula kudla, akula mali, abangeke bathengisele omunye. Angithi akunavele ukuthi umkhono phezu kwe-drought kumbe i-drought phezu komkhono konke kuhlasele umama.
Kodwa liyaqhubeka ngohlelo lwenu ukuthi omunye imbuzi lezo aziqhubele omunye.
Uhlelo beluqhubeka sibili kuhle, omama bebeqhubelana nje ukuthi zingazala sebeqhubela abanye, zizale baqhubela abanye. Ngama-group alokho e-intact, ama-group awafanga, and la ma-group angakatholi lawa lokho e-intact siwasebenzisa ukuthi nxa silemihlangano yethu sithi ama-constitutional awareness ona la esiwenzayo kumbe khona uhlupho selubhahile, sike sabhahelwa lohlupho le-violence ama-rap. So nalana ama-group iwasincedisayo ukuthi sithole indlela zokukhulumisana nokukhulumela sikhonapho emagroupini ona lawo, kumbe sifisa ukuhlangana i-mobilization yethu ilula ngaleyo ndlela. Leyani group lani buyanda leyani group then sesenza sibili umhlangano omkhulu kendawoni amagroup asifuna ukuwabulala.
Okwehlela abantu okunjengodlakela lama-rape bekuhamba njani njalo belincedisa njani abesifazane?
Abesifazane besibancedisa ukuthi babe nezindlu zokuripota. Lanxa besiyaripota sibahlomise ukuthi ngale lale indlela ulelungelo lokuthi uyeripota udlwenguliwe sibili kumbe uchayiwe. Siyahlangana futhi silenhlanganiso ezinjengabozala, silama-members abuyayo kuzancedisa omama ukuthi lokhu lalokhu yikho kuthiwa i-rap. Futhi nxa sekufika lapho siyakhulumisana futhi lamapholisa, bayancedisa ukubuya baze-adressa abantu emihlanganeni yethu ukuthi into kuthiwa i-rap kuyini. Ngoba okunye angithi abantu emakhaya especially obaba babe kuthatha ukuthi hhayi vele lisiko lethu, uvele ungubani wami kumele ngenze lokhu kuye. So yizinto esibacebisa ngazo ukuthi ngomthetho yikho khonokho kuthiwa ukudlwengula umuntu. Abantu abaningi bebemangala ukuthi ithuthi besingafele emajele, sicabanga ukuthi senze into e-right.
Labo obaba liyakhulumisana labo?
Ye, lolu hlupho esikunandlelelayo yikuthi singabe silokhu sihlomisa omama, obaba basoze bakwazi ukuthi bayona. So eminye imihlangano yethu siyabizana sibili sibe ndawonye sikhulumisane. Khumbula nje enyakeni sike saba lo mhlangano saba le over 100 people sigcwele emzimuni wall komzimuni. Sikhuluma ngakho khonokho ukuthi kanti into okuthiwa ludlakela kumbe i-violence kuyini, ubaba uyabe phatheke njani, umama uyabe phatheke njani. Obaba labo bekubeka ukuthi hhayi lathi mani asiphatheki kuhle, okutshengisa ukuthi lokudlwengula i-gender violence inene.
Ngabe kuqansile yini amanani kumbe kukhona osekukhona?
Uyabona esigabeni sambilile ngomnyaka nxa lingaba labantu abasekame abonke ne-violence efana nayo nge-rap kutho ukuthi lubhahile, libe labantu abangusikisi evillagini eyodwa angithi abona ukuthi kuyabe kubhahile okungaripotwanga kunganani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo, iqembu le-Yada FC linqobe ele-Highlanders 1-0 namhla emdlalweni we-Premier Soccer League. Kweminye imidlalo, Highlanders 3 Caps United 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Chicken Inn 1 RCD 2. Singake khiba nothi sihlangene kamafitshane ebezikhokela namhlanje. Uqhamuke udlakela namhla kukhetho lokudinga ukansila eKadoma Central. Sebehluphile oluntiko lotsha eGonda North esabelweni seMathebeni South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisa wonke ebusuku.